esibu solaya kakhulu yikuthi uhulumende kaqhakathekisi impila kahle yabantu esikhathini lapho amateacher labanye abasebenzela uhulumende bengaholanga. Kodwa sibona omunye osekela umongameli sala isikhathi eside simlokusebenze izinkulungwane zemali, kodwa ngapha kuthiwa kula mali yokubhadala amateacher lokubhadala ama-civil servants. So thina sithanda ukuthi siqhakathekise abantu ukuthi abantu abakhokhelayo kumele babe zinceku zabantu, abantu bengabi zinceku zenkokheli. Uma abakhokheli besiba yisithengiselo sokuvusa kahle, wazabona ukuthi kuhlala ehoteleni umnyaka wonke abantu bengaholi asonto enhle. So thina njenge-coalition siqakathekisa i-CD7 leadership lapha ubukhokheli obutshengisela khona ukuqakatheka kwabantu loluntu.
Khona yini elifuna ukukwenza?
Ya, kulamanyathelo amaningi, obviously sizadingalela amaqhinga njalo okuhlangana laba abenza izinqumo ezishiyeneyo eziphathelane nokubanjwa kwezimali zikahulumende. Ngoba kuqakathekile ukuthi labo bezwe ukuthi abantu baseZimbabwe abathabanga njalo abathabi ngendlela imali yabo esebenza ngayo. So kulamaqhinga amaningi esilawo ukuze sikhankase, sazise uZulu, sazise laba ababusayo ukuthi asijabule ngalokhu okwenzakalayo.
Manje njengoba sesike sezwa ukubana usetholelwe indlu, aliboni na ukuthi liphuzile ngesicelo senu sone?
Akula kuphuza ngoba izindlu yona le nge-4 million. I-4 million yangona izavela ngaphi? Kambe abantu bengathi belamba abantu bengaholi bese kuthiwa sokwathiwa le ndlu ye-4 million. Sizaqhubeka sikhuluma sikhankasela ukubana imali kaZulu isebenzele uZulu. So asiphuzanga, sizaqhubeka sikhankasela ukuthi abakhokheli babe yizibonelo. Singakhethi ukuthi umkhokheli wangkhona ngubani, ubuliphi ihlangothi, ubuyiphi inhlanganiso yombusazwe. Kodwa sizaqhubeka sikhankasela ukuthi umnotho welizwe usebenzele uZulu.